Lokhu kuphume emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe eMedia Center ngabe inhlanganiso yabasakhulayo eye Youth Advocacy for Reform and Democracy. Ekhuluma emhlanganweni munye, umkhokheli weyadi umnumzana Themba Mliswa uveze isifiso sakhe sokuncintisa ezimele kukhetho lwama-by-elections eNorton. Lesi sigaba sisele singela meli ngemva kokuxotshwa kuzanu PF la kuhulumende kukamnumzana Chris Mtshwangwa, kodwa uthi uzatshitela eceleni uMliswa nxa uMtshwangwa engakhetha ukuncintisa ezimele ezamsekela ukukhankasela lolu khetho. Uqhubekethi uxwayise inkokheli yamazwe akumanyano we-European Union ekwethekeleleni kwakhe kiwo ukuba esule izijeziso zenotho ezetheswa eZimbabwe, ethi ngoba inkokheli kahulumende weZANU-PF ingazinaki lezo zijeziso kodwa ziqhubeka ngokudala umonakalo elizweni kwezenotho lakwezombusazwe osekubangele ukudubeka komuntu kazana. Kwaba ngumbono osekelwe ngophethe uhlangothi olubona ngezobudlelwano labamanye amazwe unkosazana Tariro Senderayi.
Okukhona ukuthi lingaba lifuna ukuthi abantu behlale isikhathi lesinye belokhu besinika imali, but imali yakhona ingasebenzi ukuncedisa abantu abadubekayo elizweni, awulanto encedayo khonapho. Bona baba besithi ama-sanctions, but nasabe sithi khona khona indaba ekhona ukuthi nxa kuyindaba yama-sanctions ngabake beme ukunika abantu imali yonaleyo emele inceda abantu eZimbabwe, ngoba imali yakhona siyiboni thina njengabantu abahlala phansi wonangale. Iphonge ufika phezulu imali yakhona ayiphelela phezulu, thina singaphansi asiyiboni. Singathi ama-sanctions ye asiyali ukuthi akhona, but at the same time indaba ekhona ukuthi ngubani oyabe efuna ukufaka imali yakhe elizweni eselifile. Imali yakhona ayincedisi abantu abadinga uncedo, imali yakhona iphelela phezulu, awuncedi ngalutho konoko.
Unkosazana Senderayi uncome inyathelo elithethwe ngabalwa impi yenkululeko, ethi njengabontanga bayalisekela, ekhuthaza uZulu ukuthi laye alisekele.
Besimelele bona ngama-gatekeepers nama-communities emakhaya. They're the ones ukuthi nxa ama-elections senzakala bayadispatcha ukuthi bangene in each province, in each constituency, bekhangele ukuthi abanxa bevota kuvotwa njani. Ilizwe lingeke lahamba lokhu lihamba sesithatha sesidiniwe. So nxa ngikhuluma ngesisho khonokho, I think ama-ofits, I'm glad ukuthi sebekhulumile with the voice of the ordinary Zimbabwean ukuthi bona bona babona ukuthi sebedubekele kakhulu.
Ontanga beyadi bathi lanxa besekela inyathelo labalwa impi yenkululeko kababona umgabe elalela lokho lanxa kusobala ukuba eselahlekelwe ngamandla wokuqondisa okwenzakala elizweni. Abalwa impi bamangalisa uZulu ngeviki edluleyo ngokuphumela egcekeni bethi sebediniwe ngombuso kamgabe esetshabalalise umnotho welizwe, sebefuna adedele umsekeli wakhe u-Emmerson Mnangagwa angene ebukhosini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.